ngakhala wo South Africa kubo Botswana benza njalo kodwa isikhathi sesizulu eSouthern Africa siyafanana ungawunanzela ukuthi eBotswana eSouth Africa kunjalo kodwa unanzelela ukuthi iground zethu ezeZimbabwe nabo Zambia idrainage yakhona ama ground amadala phela lawo azikhipha amanzi izulu linganayo agcwala amanzi phakathi kuphine kusehlile ukudlala ibhora yinto esikuyenzakala eminyaka edlulileyo nje ethize isikhathi sabomorrison fennan nabochris banda bakuzama kwaba nzima kakhulu ukudlala ibhora ngoba amagema amaningi ayesehlala edluliselwa phambili ngenxa yezulu lelalifina ligcwalisa ama-ground ufica ukuthi thina singaqala ukuqeda isizini eZimbabwe ube sugala imidlalo le e-Africa emathini labo equalifaye ukudlala ku-Champions League e-Africa bagcina behlala isikhathi eside and lesikhathi se-registration asihambelani kuhlela laba abagcinela ukuqeda njengabo-South Africa namanye amazwe aphezulu ngapha e-Africa
iqembu le-Dynamos kufanele lidlale lele-correctional services lelesuthu ngenyanga ezayo lona lisaziphumulele nje kuyabangela na ukuthi amaqembu eZimbabwe angadlali kuhle
kakhulu ngoba ngakunanzelela ukuthi isizini yethu iphele ngo-November u-December wonke amaplayers azabenga train uJanuary njalo futhi lakhona bezaqala ukuthi bakhiphe lokudinga la ama players amasha la uthiwa ukusassigniweyo kuba nzima ngoba ama players abengajayelani lokho abakuthi next fitness babengazi fit but kubona isoto ungadlaleka ngoba laba banjengathi kodwa nxa besiya phambili besiya ubo experience labanye akuyaba nzima ngoba labana vele kathe season yabo iold
kuthi ukuthi udaba lolu lukhanya lungelandlela olungalungiswa ngayo
uhlupho luzabe lokho elikhona ungakunanzelela ukuthi i-stadium lezi esilazo abanikazi ngabaye e-council ungafika uzikhangele e-stadium owachiye i-White City ikhokhona khathesi awungeke ubone ukuthi i-White City e-Farber Fields akula nto eyenziweyo kubo Rufaro ama-ground wonke njengikhuluma u-Ascot Stadium kuphela owenzakalayo ukuthi lokho esifa nsuku zonke nalokhu futhi ama-season ezulu asetshintshile izulu lalifina kakhulu kubo November December khathesi ungakukhangela selifina lisukela kubo January lisiya phambili kusho ukuthi le league lesi yayiqalisa izulu liyabe lisina futhi